Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolesihlanu mhla ka 12 kumbimbitho 2021 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
amanesi ayabuya mbijana mbijana ayabona abanye bayaza kusinika lako futhi bayabona abantu bayaphila after i-vaccination yangkhona
kubhubhe abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamachumi amathathu lasithupha 36 belomkhuhlane lo.
I'm announcing that I will direct all states, tribes, and territories to make all adults, people 18 and over, eligible to be vaccinated no later than May 1.
Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uzalaya izabelo zelizwe lakhe zonke ukuthi zibe seziqalisile ukuhlaba umuntu wonke ofunayo oleminyaka engu 18 kusiya phezulu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane weCoronavirus kusukela mhla ka 1 ngoNkwenkwezi. Abahlaziya ezombusazwe labalwela amalungelo bathi umfutho wegugurawundi uzaphela kuphela nxa uhulumende ngaluphatha kuhle loludaba njalo axolise. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamachumi amathathu lasithupha 36 belomkhuhlane lo. Lokhu kutsho ukuthi asebebhubhile selokhe i-coronavirus ifike kuleli sebeyinkulungwane elamakhulu amane lamachumi ayisishiyagalolunye lambili 1492. Asebefunyenwe belayo bona sebekunkulungwane ezingamachumi phose amane 36,377. Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association ithi lanxa abongi bebekhanya bengafuni ukuhlatshwa ijekiseni yeCoronavirus ngoba bengayithembi, abanye sebesiba lesibindi sokuhlatshwa ngemva kokubona kungelalutho olubi osolwehlele labo asebehlatshiwe. Uhlelo lokuhlaba abezempila kahle lezinye izisebenzi ezimqoka ijekiseni elungiswe kwele China luqale kumaviki amathathu edluleyo njalo inani lalabo abavuma ukuhlatshwa lilokhe liphansi. Okwamanje sokuhlatshwe inkulungwane ezedlula ezintathu 35,900 kuphela. Kodwa isikhulumeli seZimbabwe Nurses Association umnumzana Anthony Majongosi ongumongi utshele uStandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ukungabi khona komthelela omubi kulabo asebehlatshiwe sokukhuthaze yena labanye ukuthi labo bavume ukuhlatshwa.
Amanesi ayabuya mbijana mbijana ayabona abanye bayaza kusinika lako futhi bayabona abantu bayaphila after i-vaccination yangkhona. So kathesi bayahamba bayavaccinatwa ukuthi vele babone ukuthi aphila umuntu uyabulayo kathesi ukuthi wahlatshwa i-vaccine.
Kodwa ulwazi elaluludinga lisithi ngabe uhulumende uqala abafundisi ukuthi kuyini laluthola yini?
Siyabona ukuthi abantu vele bayagcina bafunda i-vaccine vedwa like usizama health siyazilabela okunye lendlu ndabo futhi ukuthi vele bayabona abanye bavaccinatwa kungela ama side effects angkhona ukuthi kule umkhuhlane iyaphuma ku vaccine leyani. So kathi abantu bayazihambela sibili ba vaccine. Ama youth leaders ahamba ahlale kuphela. Yikho kubangela ukuthi bahambe labo bahlale I vaccine leyani.
Kathesi sokuhlatshwa abanye abongike sokumile yini mbe labo baqhubeka.
Hayi bayaqhubeka bambili bahlatshwa. Nendawo yokuthi vele inamba yangkhona vele ayingabi inamba yenkulu. Inamba yifani ukuthi bayabuya ama 1 ukuthi bahlatshwe. So vele bayaqhubekela phambili siyaqhubekela abantu bahlatshwa abayikwikazi njalo futhi labaya i-second phase bayangena khonapho.
Kodwa singathi baningi yini abenhlanganiso yenu asebehlatshiwe nxa belitshela.
Ah, kathesi singathi abalutshwani ase abangabi babaningi but sisukangela sibone ukuthi inamba izokhwela yini nendawo yokuthi vele since abantu bayahlatshwa kuyahamba njalo ukuthi abantu bazofuna ukuzivikela babona ukuthi vele ivaccine leyi akhulu into iyabangela umzimbeni ukuthi kule abantu bayagula indawo yevaccine abaningi. Ngibona kule amakhandeni kule Princess Margaret lenye sawazi kule amaklinika amathathu avuliwe kathesi ukuthi ancedise abantu bahambe bahlatshwe ivaccine leyi because ekuqala vele kwakwenziwa kwizindawo ezincane ama-central hospital like i-UBC lemkilo ngokwayenzwa khonoko.
Umnumzana Anthony Majongo sikhulumele senhlanganiso yabonki iZimbabwe Nurses Association. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uzalaya izabelo zelizwe lakhe zonke ukuthi zibe seziqalisile ukuhlaba umuntu wonke ofunayo oleminyaka engu-18 kusiya phezulu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus kusukela mhlaka 1 ngoNkwenkwezi. Kumbiko awethu le kumahola asanda kwedlula uBiden uthe njalo ngokusebenza nzima kukahulumende wakhe kusiyaphela uNkwenkwezi elemelika lizabe selilamajekiseni anela umuntu wonke kuleli lizwe.
I'm announcing that I will direct all states, tribes and territories to make all adults, people 18 and over, eligible to be vaccinated no later than May 1.
Ngizalaya zonke izabelo lezihlenge zeMelika ukuthi ziqale ukuhlaba umuntu wonke ofunayo kusukela mhlaka 1 ngoNkwenkwezi. Kodwa akutsho ukuthi umuntu wonke uzahle ahlatshwe khonapho khonapho. Kutsho ukuthi uhlelo luzaqala khonapho.
Beating our current pace of 2 million shots a day.
UBiden ucele njalo uZulu ukuthi alandele imigoqo yokwenqabela lomkhuhlane efana lokugqoka amamaski wathi kungenziwa njalo umkhuhlane lo wehle kakhulu abantu bengavunyelwa ukuthi bahlangane bengamaqembu lemideni ngelanga likazibuse elinazwa mhlaka 4 kuNtulikazi.
I promise I will do everything in my power. I will not relent until we beat this virus.
Ngiyalithembisa ukuthi ngizakwenza konke okusemandleni ami. Angisoze ngiphumule size silehlule leligciwane. Kodwa ngidinga usekelo lwenu. Ngifuna lidlale indima yenu lani njengezizalwane zeMelika. Ligqoke amamaski njalo lilandele yonke imigoqo. Lihlatshwe amajekiseni. Sineza lokhu sibambene. Sizakwenelisa ukunanza ilanga likazibuse sihlangene
and have a cookout and a barbecue and celebrate Independence Day.
Ukuhlaziya amazwi kaBiden siqoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika umnumzana Gary Twala Jackson.
Ngibona ngathi kuhle kakhulu ukuthi abantu nxa bengabe belesifiso sokuthi batholela uMajackson la njalo esenza umsebenzi omkhulu ukuthi abantu bawathole. Ngibona ngathi kuyinto enhle ngoba lokho kunikeza ithuba labo abalesifiso sokuthi bawathathe lawo uMajackson nxa kuyukuthi ayavikela umkhuhlane ngoba sibonile ukuthi lolu bhubhane luthathe imphefumulo eminingi kakhulu. Njalo ngiyeke sikujabulele ukubona lo mkhuhlane suphenduka futhi sesibuya sisiyahlala ezindlini esingasakwazi ukuya ngaphandle labantwana bengasafundi. Lokho kuyenza ukuthi silahlekelwe ngumnotho omningi kakhulu kanti ke abantwana balahlekelwa isikhathi esiningi sokuthi bake bathathe isikhathi beqhubeka ngezifundo zabo ngoba kuqakathekile ukuthi abantwana bafunde ukuze kusasa babe ngabantwana abalolwazi njalo leziphiwo ezandleni zokuthi benze imisebenzi ethiyetiyeneyo.
Uthe uBiden abantu bengaqhubeka besiphethe kuhle besenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane wehle mpela mhlawumbe bengavunyelwa ukuhlangana ngelanga likazibuse. Kodwa ubona buqhubeka yini lobu bubelo ngoba sibona kwezinye izabelo ezifana lakhona ngapho eTexas abantu kabasaphoqwa ukuthi bagqoke amamaski.
Msakazi, okokuqala ngiyambonga kakhulu uMongameli uMnumzane uBiden ukukhuthaza abantu ukuthi baqhubeke beqhelelana njalo baqhubeke begqoka ama-mask. Noma nje sibona ukuthi amanani omkhuhlane we-COVID-19 ayehla, kakutsho ukuthi umkhuhlane usuhambile. Umkhuhlane usasekhona, mhlawumbe le mzamo ebesiyenza yokuqhelelana ukuthi gqoka ama-mask yiyo ebangele ukuthi umkhuhlane wehle ngoba abantu besebelokwesaba bebona abantu mpela bebhubha. Ngakho ngibona ngathi wenza kahle uMnumzane lapha mpela nxa ekhuthaza abantu ukuthi baqhubeke besenza lokho kade kuxwayiswa ngesikhathi lapha sile lockdown. Kanti ke ngibona ngathi futhi ububelo lobo sesibunikezwa ukuthi abantu bangakhululeka ukuthi mhlawumbe bavula amabhizinisi njengoba kuyeza phela ilanga lenkululeko ukuthi abantu bazovunyelwa ukuthi bahlangane kukholiswe njengenjwayelo eminyaka edlileyo. Ngibona kuyinto enhle kodwa lokhu ngibona ngathi kusangenzeka futhi ukuthi kubuye kuvalwe futhi ngoba sibona abanye lapha sebehle bagijima bathi hayi ungasagqoka imaski. Ngibona ngathi asonto enhleleyo.
UMnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Abaqhubu ngolaye zombusazwe kanye labalwela amalungelo kaZulu bathi ukufuthelana phezu kokubulawa kwenkulungwane zabantu eMidlands laseMathebeleland ngesikhathi seGugurahundi akusoze kuphele elizweni nxa udaba lolulu loke lungakalungisiswa. Lokhu kuphume emhlanganweni oqhutshwe inhlanganiso yeibhethu likaZulu enkundleni exhumanisa abantu bekude eZoom izolo. Sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Besidinga ukuthi abantu bexoxisane ngodaba lolo ngoba ungakhangela iminyaka yonke leyi engu-37 isenzakala lalapho sidlulile abantu abatholi ispesi esi-enough ukuthi bexoxisane ngakho njengamaZimbabwean. Yikuzathola ukuthi either kuxoxwa ngabantu abasemathebeleland besithi abantu bempumalanga basibulala kumbe nabantu bempumalanga ilizwe lidabukiyene ngendaba leyi. So sizamile ukuthi sidinge izikhulumeli ezivela empumalanga lezivela entshonalanga. Kodwa kulento kodwa enginanzeleleyo umuntu oda evela empumalanga lo devela entshonalanga balento yodwa bayikhulumayo ukubana uhulumende waqeda abantu bakuvuma wonke lokho. Kodwa lokuthi uhulumende indlela asebenza ngayo ukuthi kulungiswe lolu hlupho akatshengisi ukuthi ungumuntu ozinikeleyo. Bonke nje batshengisile ukuthi lulungiseka nzima lolu daba ikakhulu ngendlela ilizwe lethu eliyilo lona ukubana abaphetheyo balo kebephetha amandla. Lokhu kureyizwe ngumnumzana uBere okhulume ngokubana ikhomishini ingani ilamabatha kwazokukhulunywa la ngumnumzana uWilliam Mpofu. Izikhulumi zonke nje bezingani ziyavumelana. Ngibona ngazathi amaZimbabweni wonke across the tribal divide bayavuma ukubana uhulumende okhona kunzima ukuthi elungise udaba lolo ngoba engumbulali njalo elokhu engafuni uku-acknowledge.
Lina njenge pecho lika Zulu, ugu hlanganisa abantu elikwenzileyo, libona ngani kuzaphathisa njani kumizamo yokulungisisa lolu daba?
Ilizwe lethu alisoze libe likuthula, so uma lingalakuthula kulabanye igazi labo elikhalayo, kunzima ukuthi ilizwe liphumelele. So mbona ngazathi injongo yokuthi asikhulumeni yikuthi abantu sikhiphe ukwesabana, sihlaleni phansi sithi njengabantu kuyini esikubona ngani kufanele sikwenze ndawonye ukuze ilizwe lethu libe lokuthula, lingaba lokuthula lizaba lengqobela phambili. Kodwa lokuyana ukuthi kulamunye okukhuluma ngomunye kodwa singakhulumisani, kakusoze kusakhe isizwe. Okuluhlupho yokuthi okudanisileyo yokungaphatheki kwekhomishini ethenge last minute ngemva kokuba nayayithembisile ukuba nizaba khona, yathi silokunye. So uyazibuza ukuthi kuyini okuvelileyo okwakungekho, ngoba silensuku sakhulumisana labo njalo babethembisile ukuthi bazaba khona.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yeyibhethu likaZulu. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi uyalulungisisa udaba lwegugurawundi lolu esebenzelana lenhlanganiso ezizimeleyo kanye lenkokheli yosiko. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMathebeleland Institute for Human Rights ithi kule mali ebhatalwa izakhamizi zakoBulawayo eqondane lokuthuthukisa inhlelo zamanzi efika phose izigidi ezimbili 2 million engacaciyo ukuthi isetshenziswe njani. Imali le ithathwa kumithelo yedola linye ngamuzi ngenyanga. Inhlanganiso le ithi yabuzisisa umasipala phezu kwalolu daba kodwa ayizange ithole impendulo ecacileyo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa.
Udaba luqale mhla ka 2 February lapho esabhalela khona iBulawayo City Council incwadi lembuzo engu 7 sidingisisa ngokuthi bathola ngapi imali yokulungisa umgwaqo lendaba zamanzi. Kwakulombuzo lapho esasibuza khona ukuthi kule mali ye pipeline leva babeyithatha ezakhamizini idola ngenyanga abaqala ukuyithatha ngo-2009 yaya ngapi, yaba yimalini njalo yasebenzani. Basebesiphendula ke mhla ka 10 February basitshela ukuthi bathola about 6.9 million bayisebenzisa e-Epping Forest. Mhla ka 11 February sababhalela njalo sibabuza ukuthi hayi indaba lengana isacace, ngoba ngo-June 2020 u-engineer Smela uphume ku-news esithi iBulawayo City Council yabhadala 4 million for lot A e-Epping Forest and 1.1 million for lot B okuba yi 5.1 million. Sase sibabuza ukuthi nxa sikhasa prekta ku 6.9 lelithi layithola kule 1.7 million engezwakaliyo ukuthi isebenzeni njalo iye ngapi. Okwenza sicabangela ukuthi kungani akusahambi kahle ukuthi bathatha amalanga ngu 8 ukuphendula imibuzo engu 7 ngezimali, kodwa sokuthetha inyanga egcweleyo ukuthi baphendule umbuzo owodwa nje kuphela. Sesizibuza ukuthi kanti kuyini osokunuka santungwa. So kutheni ulimiso lubophekile abantu bengasaphenduli umbuzo olula kanjena?
Manje ungasitshela ukuthi udaba lolu seluluhambise ngapi?
Esesikwenzile okwamanje ukuthatha udaba lolu salusa ezakhamizini. Satshela izakhamizi ukuthi kulendaba ye 1.7 million engacaciyo uBulawayo City Council angafuni ukusicacela ukuthi usebenzeni, yenzeni njalo futhi ingapi. Ngokwesekelo sombuso weZimbabwe kumele basinike le information, ngoba iconstitution ithi kulolungelo lethu ukuthi sibe layo. Ngaleso sizathu ke sesihambise kuzakhamizi, izakhamizi seziyothatha inyathelo ngayo lindaba. Kuvikelizayo nje uzabona kuzabe kule petition eyezakhamizi ngalolu daba esizayihambisa kumeya lama councillors akoBulawayo, ngoba yibe sabakhethayo, sibakhethele ukuthi basimele babone lokuthi impahla yethu, le mali yethu, lezinto zethu kwenziwa kuhle.
Zona izakhamizi ziyazwisisa na udaba lokuthi imali yonale yizo eziyisusa ezambeni zazo?
Izakhamizi ziyakuzwisisa ngoba imali leyi ngesikhathi iqala ukuthathwa Council yabuye ezakhamizini yazocela ezakhamizini yachasisa ezakhamizini ukuthi imali leyi izasebenzani izaba imalini kwaba lokuvumelwana. Ithe futhi imali leyi sisuswa ukuthi Epping Forest, iCouncil yabuya futhi ezakhamizini yazocela ukuthi hayi imali liyana besicela ukuthi siyisebenzise laphana. So izakhamizi ziyakuzwisisa, yikho sithese sibatshela basebenzisa hayi nxa sebesehleka kuphendula asibaphethishineni ukuze ngoba balomlando ukuthi basiphendule ngoba imali le bacela kithi ukuthi bafuna ukuyithatha, bacela kithi ukuthi bafuna ukuyisebenzisa. So kumele nxa sesibabuza ukuthi bayisebenziseni bangavali imlomo, so kumele baphendule.
Umnumzana Kumbulani Maphosa ngowenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights. Sehlulekile ukukhuluma lomeya wakoBulawayo kanye lezinye iziphathamandla zikamasipala wakhe. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi kulamapolisa amabili alaliswe esibhedlela eGweru ngemva kokudutshulwa ngamasela angenele omunye usomabhizimusi amtshontshela imali lemota yakhe. Iphephandaba leHerald lona lithi kulabasolwa abamiswe enkantolo izolo besetheswa icala lokuntshontshela inkampani TM Supermarkets izigidi ezingamachumi amabili lambili $22 million ngemva kokuqambela iStewart Bank amanga besithi bangabaqondisi balinkampani ababona ngezemali. Ababili laba ngumnumzana Tonderai Celestio Chagweda lo mnumzana Wellington Jombe bazaphindela emthethweni twandaba njalo namuhla lapho uzahluzwa khona isicelo sabo sokuthi bakhululwe ngebail. Soku isikhathi sembiko yenu.
Ngene phakathi kwestudio 7 bakithi ngene. Igama lami uPhumlani Vundla, nami ngithinke ngibeke mhlawumbe kukhona okuncane ngizwakala bakithi. Isikhala ogovernment mayethi izikolo zivulwe bakithi, izikolo azivulwe ngempela abantwana kunini behlezi bengafundi, kodwa kube nezivikeli ke zokuthi abantwana namatisha bengabanjwa umkhuhlane. Siyakuvumela lokho. Okunye okwenza ukuthi amatisha angafundisi kahle abantwana idola lakithi bakithi, idola lakithi alihlali limi ndawonye, njalo nje ngelanga liyehla, njalo ngelanga liyehla, alikhuphuki libe lamandla, liyaqhula nje njalo lihlala liqhula kodwa liqhula kwakhona kuhlala kuloku kukhula. Ye lifana nenkomo, lifana nenkomo zasesintwini, nalo sesizalibiza ukuthi idola lasesintwini uma kungukuthi liyenza kanje. Inkomo zasesintwini ezethu noma ungazibeka zibe khona ngekhaya zibe ngu-15, ziyahlala ziloku ezingu-15 izikhula kodwa zezinhle zikhula. Uma ususuthi uyathengisa akusathengisiki kuyinkomo khona, kwesinye isikhathi uzigcine uthatha kugula kusifa, kugula kusifa. Susalo nehistory yokuthi wena wawunenkomo ezingu-16. Ya siyacela ukuthi ugovernment wakithi akalenze idola lakhe liqine, kube yile hlaya liqinile, kwenzela ukuthi abantu abafundisa laba abantwana basusa phansi abantwana laba ukuthi babe ngu-president baseZimbabwe kusasa, ngamadokotela baseZimbabwe kusasa, babe ne-power yokusebenza. Uma engaligcina nje noma for 2 years lingazange likhule idola laseZimbabwe, abantu yathola bejabulile bonke ezweni. Ya babesazuthi kunemali eZimbabwe. Ya but uma lihlala lokhu liyehlile liyehlile, bakula mali ezweni lakithi bakithi. Ye sithi sike sizame nje khonapho kungalungiswa ngena le ndawo yomnotho. Ye kungaba ngcono kakhulu ngoba akwazi ukuthi uma uholile ungakwazi ukubhadala irent, ungakwazi ukubhadala wonke nje ama-services empilo yakho, then uza kusebenzeni awukwazi nokubeka imali. Yebo 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 yebo, abantu beStudio 7 nonke niphephe phephe nalomculi lo, nalomculi lo uchaye reggae. So ngathi ke ngalala kahle khulumayo uPhumlani Vundla. Ye sidabeni sakomuke bakithi ngaphansi kwaba kumasendo. Yabonga
mthwazi omuhle, ngiyabonga ukuba semsakazweni we Voice America. Igama uThandazani. Zwala indoda ya wangube upezeni ya ngube. Yebo. Otawa esepumani. Enkai. Oskoloko. Mbwa akulu. Uzipatmanda mbwa akulu. Inkokeli yetu. Umkondis moyo. Bese mbwa akulu. Inkosi yetu. Ubulelani lobe ngule. Oyena. Oyenza. Sikukuzeleke. Ngempela ukuthi hayi ngempela umthwakazi. Into ephilayo. Into futhi ezosikhulula. Ngiyabonga kakhulu bathandekayo ngithi phambili ngomthwakazi ngiyabonga.
Sanibonani sizwe sakithi sizwe sikamthwakazi mbingile la ngishandam la fiselane khonale kuyela kithi intshona la nginombono lapha nombuzo into ongifaka ngizibuza wona ukuthi njengokuba kwaba nabantu abatshonayo babafaka buhlungu ngesikhathi segugrawundi 93 abantu ababephoselwe emgodini ezimayini and kwaziwayo ukuthi baphonselwa kuphi and uma ngibheka ukuthi ilizwe manje selinoprezidenti onguyena onguyena owayengumastermind wayikola ithimba lona leli lombhuqazwe engicabanga ukuthi khona kubaholi bakithi esinabo abakhona khona lephalamende abakeza mphakamisa izwi lokuthi labona abantu abalele lapha emgodini banama families abathiya bafaka buhlungu namanje futhi balele kabuhlungu. So kungani upresident uma ngaleso sikhathi wayekubona kuyikuthi kufanele babulawe ngokubana abalungayo sebabulawa kulabona abantu ababengalungani tili wayebeloko besaphanishiwe belaliswe ezindaweni emgodini ngendlela engi-right yisebefile stili salwa nabo na uma engalwi nabo kumele abahambe abize ocwebheshi bekhiphe labona abantu bayilaliswa ngesizotha ngokuthula ngoba into zona lezi abantu labana baningi abafakala ngendlela leya indeni yiyo into edala kakhulu ilizwe libe nechang uma ungabhekisisa into esifana nazona lezi kuyoba nzima ukuthi sibe nepeace kunabantu abafaka buhlungu abalele futhi namanje kabuhlungu. Ngiyabonga.
Salubonani kwistudio 7 ngungwenya lokhulumayo from Kafusi Manuka. Nginenkinga lapha badala, ngicela ukuthi lizame ukusibizela abantu abadubula indlovu. Indlovu sesiqeda amabili ngapha ngasesigabeni sangakithi eKafusi Manuka. Ma udlule esanekiseni nje, ma usesanekiseni laphana ungawubuzi eKafusi Manuka, bayayazi konke. Endaweni zikafusi manuka kusiyakokondungwane khona le ndungwane, indlovu sezidla amabili, abantu sesiqedini amabili le. Upikinini khona abana upikinini ndungwane Kafusi Manuka esigabeni senesane sangakithi. Hayi indlovu ziyakhathaza mpela, sezigcwele yonke indawo laphana hlupha kakhulu. Ngicela ukuthi lisibizele abantu bayezidula. Ngingabonga uma lingasisiza ngalokho.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umanyano we-United Nations usukhuthaze umongameli wakwele Burundi, umnumzana Evariste Ndayishimiye, ukuthi agcwalise isithembiso sokuhlonipha amalungelo kaZulu asenze ngesikhathi ekhankasela ukhetho nyakenye. Udubo lokubandlululwa kwabantu abaphila lobugoga luvikwa solubhahile kakhulu kwele Nigeria ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Sikangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi amathathu lasithupha 36 belomkhuhlane lo. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uzalaya izabelo zelizwe lakhe zonke ukuthi zibe seziqalisile ukuhlaba umuntu wonke ofunayo oleminyaka engu-18 kusiya phezulu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus kusukela mhlaka 1 ngoNkwenkwesi. Abahlaziya ezombuso lombusazwe labalwela amalungelo bathi umfutho wegugurawundi uza phemende engaluphatha kuhle loludaba axolise. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na eyami impela sonto isiqalisile. Olivalelisayo ngontungamili nkumo.